Ukubikwa kwenzakele ukuthi izimbambo godi lezi sithese ziphuma phandle emgodini ngomgcibelo ntambama ngabo 4 intambo engorovana ade beyisebenzisa isuke yaqamuka okudala ukuthi bawele emgodini lo okubikwa maybe uko 240 meters ukuthona. Kungakho lapho kuchatha ngokuthi bakhona kulamanzi osokwenzakala kathezi ukuthi kule mithina esadonsa amanzi phansi ukuze beyefika lapho kuchatha ngokuthi mhlawumbe abantu bangabe bekhona phansi. Sokwenzakala kathezi kusadonsa amanzi lapho amanzi azaphelela khona mhlawumbe yikho lezi zidumbu ezingabonakala khona.
Ukhuluma ngezidumbu, so kubonakala ubufakazini bokuthi ngempela abantu laba batshonile?
Ubufakazi obukhona ukhanya kulama rescue officers from eVumba, abeVumba Chikwe Mine, yibo abathwele umsebenzi lokuthi bakhuphe laba bantu emgodini. Imbiko esiyitholayo ukuthi bathe besehla khonapho besiya phansi behamba benanzelela ukuthi emdulini ngapha kulezi nama zabantu okukhomba ukuthi abantu laba bangabe belimele. Njalo khona lokho ukuthi phansi kuvele kulamanzi okuthi ukuthi abantu laba bangabe begalulile khonapho ngesikhathi befika phansi emgodini.
Abahlengi abavela eVumba Chikwe laba okhuluma ngabo, wenelisile yini ukukhuluma labo?
Senelisanga ukukhuluma labo. Ngenxa mhlawumbe yendlela abathi basebenza ngayo ukuthi kumele kukhuluma abakhulu babo, kodwa abekukhona ukuthi sinanzelele ukuthi baphakathi komsebenzi wona la ukuthi yibo abangena phansi besiya emgodini njalo yibo abakhipha lawa manzi. Senelise njalo ukukhuluma lezi muli zalaba abantu abacathakale ukuthi mhlawumbe bengabe sebefile abaphansi, sikhulume lezi muli zabo labo abaveze ukudana okukhulu laba abathi badabukile emoyeni yabo. Lokhu labo belindele labanye abasuka kwindaweni ezinjengabo Wange abathi bafika izolo belokhu belindele labo ukuthi laba bantu bakhithwe babekwazi ukuthi basaphila na. Kodwa ngendlela sesithengela lesikhathi ucathakala ukuthi mhlawumbe abantu labo bangabe sebedlulile.
Amapholisa ke
amapholisa lawo akhona abekhona khonapho, kodwa wona nje amapholisa abe ezihlalele mhlawumbe basamelele ukuthi lapho kuza kithwa khona laba bantu mhlawumbe yikho bazaqalisa khona ukusebenza. Kodwa kwathi sibakhona sibili emayini kodwa baphathekanga kakhulu emsebenzini lo khona kwamanje.